sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izolukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi yamane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 Nhlolanja 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika uthi uzaqhubeka ngeziteso zenotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe nxa inkokheli ingatshengiselanga isifiso sombuso okhululekileyo.
La mazwi asuka kuziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ngalesi sikhathi atshengisa ukuthi awusiwonke umuntu wohulumende ozimiseleyo, iningi labalo izimiselanga ukuthi ukhetho lwenziwe ngendlela enhle.
Intsha yebandla le-MDCT ithi iza kuma ngesinqumo sikamongameli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai sokuthi kube lo manyano we-MDC Alliance.
Mina nginguJacob Zuma sengqizayo. Kwamele ukuthi uJacob Zuma akulalele lokho. Lokho ukuthi eyalele esikhundleni bona bemgcwayisile ukuthi kayenze kanje ukuze ethe phumile isithunzi ehloniphekile.
Ibandla le-ANC elakwele South Africa lithi uMongameli Zuma kasuke esihlalweni, kodwa yena uZuma uthi ngitho vele kasuki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Elimelika lithi kuhulumende weZimbabwe kumele ahloniphe amalungelo kaZulu njalo eqhube ukhetho olukhululekile ukuze izijeziso ezathulelwa iziphathamandla zeZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla zesulwe. Iziphathamandla zeMelika zithi izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona eleMelika lize lisuthiseke ukuthi mpela asehlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe, kanti njalo lo hulumende usewuhlonipha umbuso kaZulu. EleMelika lithi njalo ingamanga impiko ethi lizakwethesa iziphathamandla zeZimbabwe izijeziso zenotho ezintsha. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda.
Bathe bona hayi thina soze silalele okutshiwo labo abasemandleni abaphethe uhulumende eZimbabwe. Sizakhangela izenzo zabo engikubona kuyindlela enhle yokutshengisa ukuthi umuntu engabe esepintshile uma ngabe sisenza izinto ngendlela etshiyeneyo. Njalo nxa sikhangela ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukho khatshana luseduze, kutshengisa ukuthi uhulumende weZimbabwe nxa ezimisele ekusebenzeni elungisa umkhonomo weZimbabwe uzakwenza ukuthi lokhetho lolu njengoba lusenziwe ezinyangeni ezilutshwane ezilandelayo lwenziwe ngendlela efanele ezenza ukuthi amazwe onke emhlabeni adinge ukudlisana lelizwe leZimbabwe.
Kuyini kahle kahle uhulumende weZimbabwe kamele akwenze akuqakathekise ukuze zesulwe lezi zitsheziso?
Uhulumende weZimbabwe kumele alungise imithetho elandelana lezokhetho, alungise imithetho efana lokuthi intatheli zindaba zisebenza ngendlela enjani, lomthetho esetshenziswa ngamapholisa ekubopheni abantu lekuvunyelwa imihlangano yabantu elingane lezombuso welizwe, njalo leyokutshengisela ukuthi uhulumende akakhanye sisebenzisa amandla amakhulu kakhulu ngaleyo ndlela. Ngibone ngani ikhokathe kakhulu nxa siye ekhethweni lokuthi kulungiswe njalo umthetho oncedisa ezokhetho singawuthi electoral reform.
Yena uhulumende uhlezi ethembisa ukuba ukhetho luza kuba ngolubalulekileyo njalo akusoze kube lodlakela. Ubona feza yini isithembiso lesi?
Hayi, le ivele yinhlalatsho leyo bahlala bejile lo president Mugabe ubehlale ngotsho njalo nxa ukhetho lusesekude, kodwa nxa ukhetho soluseduze mhlawumbe sokusegcekeni ukuthi angadliwa besisuka sibone udlakela lubuya luphume. Phela vele la mazwi asuka kuziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ngalesi sikhathi ngisho ukuthi awusiwonke umuntu ohulumende ozimiseleyo iningi labali izimiselanga ukuthi ukhetho lwenzwe ngendlela enhle sesibona abantu abalithwana abafana la uPresident Mnangagwa sithi ephandle ebantwini njengokwenza kwakusenza uPresident Mgabe ukhetho oluzenziwa ngendlela enhle kodwa sifike sibone ukhomisawo zanuPF lazinye iziphathamani lazezanuPF zisithi zona ukhetho oluzenziwa ngendlela eyabe imenywe ngamasosha.
Leyo ke ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ubexoxa leStudio 7 ecingweni esebhilitana. Intsha yebandla le-MDCT e-Youth Council Assembly ibilomhlangano wesiphangiphangi wokuhlaziya ukuxokozela osekusenzakala ebandleni kulandela ukudonselana amandla phakathi kwabasekeli bakamongameli uMorgan Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mudzuri isithi iqiniso elokuthi uhlangothi lolu luzokuma ngezinqumo zikamongameli Tsvangirai ezokumanyana lamanye amabandla aphikisayo phansi komanyano we-MDC Alliance. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba baxwayisa njalo amalunga asezikhundleni zokukhokhela kwezinye inhlangothi ukuba zehlukane lokubangela ukuxokozela ebandleni zisethula imbiko ephambana lokuthiwo libandla. Umhlangano lo owenzelwe emahofisini aleli bandla le-MDC e-Harvest House ukhuthazwe ngokwenzakala kuleli bandla osekuthiye abasekeli bedanile. Umkhokheli walolu hlangothi lwabasakhulayo umnumzana Hepmo Chidziva uthi bakubone kufanele ukutsho umbono wabo njengabontanga. Umsekeli kasomlomo wokuhlangothi lolu umnumzana Vusumuzimoyo ulandisa ngokubafuqileyo ukungena lomhlangano njengabasakhulayo.
Lapho se it was an extraordinary meeting lapho kade sikhangela khona nje indlela ukuxokozela ukukhona ebandleni langendlela esifisa ukuthi siye khona.
Umoya uthi abasakhulayo laba bavumelene njalo ukuba kumele kuphele wonke ukuxokozela osekubangelwa ngenye inkokheli ebandleni.
Ukhumbula ukuthi i-National Council yiyo ehlalayo phakathi kwama-congresses. Lo mhlangano yitsho iyo-ke olamandla ukuthi-ke ujezise ubani lobani ongabe esephambuka kuhlelo lomhlangano. Sile themba elikhulu ukuthi woza ngolwesine siyabe sesiphuma singabantu esiyabe sesiqondisene lalapho lokho esiphambanisa khona obala kuwo wonke ukuthi okwenzakalayo akusincedisi kakhulu njengabantu abaphikisayo. Besilombiko ukuthi hayi ugudu la inxa engumuntu omdala azinoka amakhwapha ngoba sokukaningi lokho esimkhangele. So ngolwesine konke lokuthi ngubani ozabe bambeleke udokotela Richard Morgan Tsvangirai ngesikhathi engezwa kuhle konke lokhu siza kucela sokuvuthiwe ngolwesine.
Abasakhulayo laba bathi bafuna ukuba idale elimqoka ele-National Council lithathe izinqumo ezizokubeka sobala ukuba ngubani ozobamba isikhundla somkhokeli webandla njengoba umnumzana Tsvangirai engezwa kuhle kuphele ukudonselana osekukhona ebandleni leli phakathi kukaChamisa loMdzuri. Bathi bakhathazekile ngendlela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usubusa ngayo njalo besithi sebekhankasela ukusuka kwawo esikhundleni. Banqume njalo ukuba bafuna zilungisiswe izikhalazo zababandla aphikisayo kwezokuba kuqhutshwe ukhetho olwamukelwa ngumuntu wonke kungelampumela ephikiswayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz. Dale elimqoka lebandla elibusayo kwele South Africa i-National Executive Committee ye-African National Congress isitshele umongameli Jacob Zuma ukuthi ehle esihlalweni ngoba engehluleka ukwenza njalo uzabanjwa ngamandla. Kodwa ke uBenedict Nhlapo eseJohannesburg ubika ukuthi uZuma uthi akayindawo.
Ngemva komhlangano othetha amahola alitshumi lantathu kusukela izolo kwaze kwaba namhlanje ekuseni, yi-National Executive Committee, NEC, iphumele isinqumo sokuthi uZuma ehliswe esihlalweni sokuba ngumongameli. Lokhu kulandela imhlangano eminingi eqhutshwe phambilini, kodwa uZuma esala kubeka phansi intambo. Langemva kwalesi sinqumo sakhathesi, uZuma uthe akayindawo wacela ukuthi ibandla lakhe limuphi inyanga ezisithupha aqedelele ezinye inhlelo abelazo. Unobala jikelele webandla le-ANC umnumzana Ace Mahashule utshela bezindaba lamhlanje eJohannesburg ukuthi i-ANC ikubike kwacaca kumongameli Zuma ukuthi kufuze abeke phansi intambo manje, hhajhi ngemva kwezinyanga.
As to whether he's going to resign or not, I think we are saying we really need to take a decision.
Loba uzavuma ukuthiya isikhundla loba hajhi. Esikuchoyo ukuthi sesithethe isinqumo nxa sisithi ilunga lethu kalehle esihlalweni. Sikhangelele ukuthi lenze khona lokho kanye okufunwa libandla.
Ukwethulwa kwamongameli Zuma esikhundleni sakhe obekufuze ehlekiso ngomnyaka ozayo sekwemukelwe ngendlela etshiyeneyo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Abanye bathi kusobala ukuthi inkokheli zamazwe e-Afrika ukubusa zikuthanda okwedlulise amalawulo. Abanye njalo bathi bayamangala ukuthi uZuma yini engafundanga isifundo kulokhu okwenzakala umnumzana Robert Mugabe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tshabalala uthi sekusobala okufuze akwenze umnumzana Zuma, ngoba nxa ibandla lakhe lingasamfuni uzowelwa yilokhu okwawela umnumzana Robert Mugabe.
Mina nginguJacob Zuma sengqizayo. Kwamele ukuthi uJacob Zuma akulalele lokho. Lokho ukuthi eyalele esikhundleni bona bemgcwayisile ukuthi kayenze kanje ukwenza ukuthi ephumele isithunzi ehloniphekile.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Pick Foster Ngomoso uthi lobanje uZuma esekhitshiwe balethemba lokuthi linguquko ayizukwenza impilo yabeZimbabwe ibe nzima kwele South Africa.
I don't think kuzoba nomunye umthelela. ANC is doing this alone. Ramaphosa is a veteran in ANC, of which he knows exactly what happened during the time besadinga inkululeko yabo. They will try to honor that.
ANC ithi khangelele ukuthi umongameli Zuma aphendule kusasa ukuthi uzakwehla esihlalweni kumbe hathi. Xa umongameli Zuma engala, kuzafuze kuqhubeke uhlelo lokumkhipha ngevoti ePhalamende. Melisulo 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Ngingu Benedict Nhlapho.
Umthethwandaba we High Court lamhlanje uhluze udaba olukhwezwe ngabazali abaphikisa isinqumo sogatsha lwezemfundo esokuthi bonke abafundi abalobe umhloliso wephepha lesingisi lesigaba se-O level paper 2 kumele balobe kakutsha ngolwesihlanu kuliviki. Umphathintambo wezemfundo uthi bathethe leli nyathelo ngoba kube lokuqilibezela kwabafundi ekulobeni lomhlaliso lomhloliso nyakenye. Lokhu kusolwa kakhulu nguZulu kanye labazali abasuke baya emthethwandaba bephikisa isinqumo lesi. Amagqwetha amela abazali laba aweZimbabwe Lawyers for Human Rights atshele idale lamhlanje ukuthi akukho emthethweni kubamba wonke umntwana ukuthi abhale kutsha ngitsho labangazange baqilibezele. Afuna njalo amagqwetha la umhloliso wangolwesihlanu umiswe. Umthethandaba uza kwethula isinqumo sawo kusasa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu unkosazana Linda Mpofu yena othi akulunganga ukuthi ugatsha lwezemfundo lujezise wonke umntwana ngoba abaphambanisayo ngokukhipha umhloliso lo ngudlu ungakalotshwa ngabezimsek njalo bayazakala.
Ikenzwe nguhulumende kanye lozimsek ngumbhedo ikhensa imvukuzane isehofisini yabo yeziki, ngoba nxa iphepha lalika lalikiswa ngabantu abaseziki kakudibe labantu abaseziki abantwabethu bathiwe. Into eyenzakalayo lapha ibuhlungu njalo itshengisela ukuthi iziki yona ngokwayo kumbe ngingathi abakwazi ananga emakhanda ikho engingakutsho ngumbhedo lowo.
Umphathi Ntambo wezemfundo uthi balukhangelile lolu daba ngelihlo elibukhali bakunanzelela ukuthi bakhona abafundi impela abazakhalakhala kodwa akulalutho abangalwenza ngaphandle kokuthi bathi lilotshe kakutsha leli phepha. Ungathini ngalokho?
Akuna lihle libanzi abalikhangele ngakho. Amehlo abo asiphele ngoba kanti abantu abayibo abalithisa iphepha lingosana nje. Wonke umntwana ikakhulu nxa ngikhangelele ngapha emathebeleleni ambona ukuthi iphepha lafika ngapha abantwana balibona. Okutsho ukuthi abantwabethu ngapha emhlubuleni emathebeleleni sebenza gadalala bajeziselwe into abangayaziyo. Lokho akuna lihle libanzi ngamehlo asipheleyo sibili. Uminista lowo hayi mina ngibona ukuthi sibili shuwa uhulumende wethu eZimbabwe uhulumende wamatope. Ngenxa yalokho okwenzakaleli khathesi into enisezimsekileyo.
Kuyini okungenziwa mhlawumbe yizimseki mampofu ukwenqabela isehlakalo esifana lalesi esenzakalayo esesibangela ukuthi abantwana balotshiswe kakutsha?
Mina engingakutsho ukuthi izimseki yonke kayidizolve ngoba lokho yaqala ukuba khona ngo-1998 akula lutho oluhamba kuhle.
Alo ke ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo oluntu ubexoxa le studio 7 ecingweni eseGwanda.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sikhangela isinqomo sikahulumende esokuthi bonke abafundi abalobe umhloliso we-O-Level English Paper 2 nyakenye kumele bebhale kakutsha ngolwesihlanu kuliviki ngemva kokuba kutholakale ukuthi bakhona abafundi abaqilibezelayo. Sikhuluma nje udaba lolu lusemthethwandaba. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe athi wabhidlizwa izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Umnangagwa ubekhuluma la mazwi lamhla ekuseni kumhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe kanye labeBotswana obanjwe edolobheni leGaborone. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya ungene kulomhlangano wasethulela udaba olulandelayo.
Umongameli Mnangagwa ucele njalo osomabhizimusi beBotswana ukuthi bavule amankampani eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni wamabhizimusi beZimbabwe leBotswana oyiBotswana Zimbabwe Business Forum eGaborone lamuhla, Mnangagwa uthi ziningi inhlangothi zomnotho abeBotswana abangena kizo eZimbabwe.
Kulezigaba eziningi lapho elingangena khona ukugoqela ukwembiwa uhlangothi lokwenza impahla etshiyeneyo kanye lokwakha.
Umnangagwa uthi ngenxa yesikhathi eside esesidlula umumo womnotho weZimbabwe ungamangakahle kuningi osokwanakalayo egcone izijeziso ezafakwa ngamazwe angentshonalanga agoqela elemelika, elebhilithani kanye lomanyano we-European Union.
Salinyazwa kakhulu izijeziso ngakho umnotho wayehla kakhulu. Inhlangothi eziningi zomkhonomi zabuyela emuva okusho ukuba kulezigaba zomnotho eziningi ezidinga ukuvuselelwa.
Abamabhizimusi avela phandle kwelizwe kade bekhala ngokuthi eleZimbabwe lemthetho elukhuni umkhathi wokwenza ibhizimusi eZimbabwe ungakhanyi abange bengifisa ukuvula amabhizimusi. Kodwa Mnangagwa wathatha isikhundla ngolwezinyakenye uthi konke lokhu kuza ntshintsha sokuleZimbabwe entsha eyamukela abafuna ukuvula amabhizimusi.
siyakwazi ukuqakatheka kokukhanga amabhizimisi avela phandle ukuze sithuthukise umnotho wethu. Sikhipha imigoqo yonke evimbela ukwenza ibhizimusi eZimbabwe.
Umphathintambo weBotswana obona ezokuthenga lokuthengiselana umnumzana Vincent Sereze uthi uqakathekile ukuthi ohulumende bobabili bakhiphe imigoqo evimba ukuthenga lokuthengiselana phakathi kweZimbabwe kanye leBotswana.
Ngikhuthaza amazwe omabili ukuthi akhulumisane ngezamabhizinisi ukuze sikhulise ukuthenga nokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili.
Inhlanganiso ezibona ezebhizimusi emazweni omabili, iBotswana Investment and Trade Center kanye lezimtrade zilobelane isivumelwano sokuthenga lokuthengiselana esikhangelelwe ukuthuthukisa ezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Esuka kulumhlangano wamabhizimusi, umnangagwa wethekelele inkampani yeDiamond Trading Company esiyafunda ukuthi leBotswana lenza njani kubhizimusi lokwemba kanye lokulolonga amadayimane. Umnangagwa lequla lakhe elibalisa abaphathi intamba bakahulumente labosomabhizimusi baphindele eZimbabwe lamhla ngemva kwamalanga amabili okwethekelela kwele Botswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Kunjalo ke izakhamizi zakoBulawayo seziphe imbono ehlukeneyo mayelana lohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa, abanye besithi uhambo lolu ngolunye nje olucitha imali kaZulu, ukuthi abanye ngabathi balethemba lokuthi uhambo lolu luza kuba lempumela enhle luphathise umnotho welizwe. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Osakhulayo umnumzana David Ndlovu osekela umanyano we-People's Rainbow Coalition uthi uhambo lolu lulakho ukuba lempumela ejajulelwa nguZulu, kodwa uthi uMnangagwa kumele aqale alungisise ubudlelwano labantu lapha ekhaya engakachapheli ngaphetheya.
Kube sesifiso esokuthi ngabe uyaqala alungisise okukhaya maqala abekwazi ukuthi abantu bezimbabwe bafunani, ba-expectani from yena njengo-president. Kuningi esikufisayo ukuthi ngabe yakulungisa, okuningi njengephosa kubana ngabe yakhitshwa abantu belilungile lokwenza izinto abazifunayo behlangane lapho abafuna ukuhlangana khona. Ngezinye zezinto esifisa ukuthi ngabe yazi-addressa, kufanana lengamanje iZulu alikho, besifuna kwathi command agriculture ezencedisa njani njengangapha emathebelelindi.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Sichasisile Ndlovu laye uvumelane lo Ndlovu ethi lolu hambo lutshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle, ethi kodwa kufanele baxoxisane ngendlela ezaletha ukhetho olungelabuqili.
Bonke laba bobabili batshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle. Sikwamukela lokho, sikuthokozela, kodwa-ke sithe kuhlaleni kwabo khona ngale kabaxoxisane ngendaba engaletha ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe njengoba vele sikhangelelane lokhetho. Into esiyinanzelelayo kakhulu yikuthi lezi inhambo kazingabi zinhambo zokumenda ama-relations kuphela in favor of SANU-PF.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndibeni uthi uhambo lolu lutshengisa isifiso selizwe leBotswana sokusebenza leZimbabwe ekuvuseleleni ezomnotho.
Ekuvuseleni inkampani kaloliwe njengoba uke wenza amalanga la edlileyo ambalwa, ngathi inyanga iBotswana sokuthiwa isiqala isibilo sisungule isitimela sokuthi sichophe imota siya ngapha eZimbabwe nokuthi ngokunye kwangikhona ukuzaqinisa amabudlelwane kwamazwe amabili njalo maybe nokugebhena okebhena ngithi sembiwa kwamadayimane engxenye kungancedisa ekubusana umnotho. Sinakanele ukuthi asomanga phela nto yazi abantu laba bajayele ukutshela uZulu amanga ukuthi kule nto phela ezenzakalayo okukhulunywayo bakusomanga nje.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Nkosenhle Mhambi uthi lolu hambo luyafana nje lohambo lweDavos olungalethanga utshintsho, ethi sokusiyaphela insuku ezingamakhulu esembusweni kodwa akukabi lotshintsho olukhanyayo. Impilo yomuntu nje elizweni leZimbabwe ayikabi lotshintsho.
Kanti imali iphumile ngepurpose yakhonani, kodwa ngapha kula ntshintsho lesikubonayo emgwaqo lokhu ifanana i-100 days yakhe seze siyaphela singaboni ntshintsho olukhona. Lesikubonayo kuphela zinhlupho ezilokhu ezisanda asibona vele ukuthi kuzaba lenguquko eba khona ngalokho yena akulandile.
Lokhe eqale ukuba ngumongameli ngenyanga kaLwezi kumnyaka ka-2017, uMnangagwa sevakatshele amazwe ambala abalisa eleZambia, iNamibia, Ethiopia, South Africa laseDavos, iSwitzerland. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqula elikhokhelwa libhanga elikhulu elizweni eleReserve Bank liphakathi kokuhlolisisa imbangela yokuvalwa kanye lokungathuthuki kwamafekithali akobulawayo ngendlela yokuwavuselela. Wodwa umeli webulawayo East edale lePhalamende njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi unuka Santungwana.
Mina njengomtaka Khumalo uMamtunga ngidinga ukuthi imihlolo yamantunga le namhlanje iZANU-PF ngikhona leRPZ ngikhona bekwazi ukuthi amankampani kobulawayo avalwa bafuna ukuzoncedisa ngokuthi sesiya kukhetho sebezama ukuthi bakhombise abantu bakobulawayo ngokuthi bazabavulela imisebenzi kwezethu babavotele beqeda ukubavotela sebebaleka. IZANU ivele ikwazi ukusukela ngo-2000 iZimbabwe Congress of Trade Unions ikhala ngokuthi imisebenzi yaphela kobulawayo. Amakhampani ayedlula more than 1000 avalwayo kobulawayo. Abantu bawuhlaba umkhosi baze badinga iZANU ingalalelanga. So akula nto abazeyidinga ngokuthi bazoncedisa bencedisani bona beyibo abenza ukuthi amakhampani lawo avalwe. Amaningi zatshelwa ukuthi kumele asuke kobulawayo abuye azevula eHarare. Lanamhlanje asuke abuye azovula eHarare. Bazama ukuthi bathenge uZulu wakobulawayo ukuthi anelise ukuvotela iZANU ngokuthi ibuye abavulele imisebenzi.
Umeli wePhelandaba Mpophoma edale lePhalamende uMnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla leZANU PF uncoma uhulumende njalo uthi kufanele idolobho lakobulawayo libizwe njengelayizolo elokuthi kontuthu ziyathunqa.
Ungakukhangelisisa amafektari ebesephendulwa aba ngamathethi pho nxa erabizeni sikubona sofanele sibuya ubane kulungise lokho siyawuthakazelela kakhulu khonoko. Laba abacabanga ukuthi mhlawumbe yinto yepolitiki mbona abantu abasalele emuva kakhulu ngoba mina njengommeli wephalamende kobulawayo sengikhona ngalo iviki ephelileyo ngibona izinto zisenzakala. Ngibonile abantu sebeqasha ukuqhatshwa, enarazenti sebeqhatsha, omelini bayaqhatsha, o-Archer Clothing bayaqhatsha, indawo eziningi kuyaqhatshwa. Ngisho laku-CSC ngale sebelungiselele ukuthi baqhatshwe ngoba i-CSC sibambane le-NASA ukubana bavuselele i-CSC yethu khona ngalo. So lokho akusonto yokuthi ubetha kubanje amehlo kumbe uyapolitikwa, yinto ehambelana nohulumende omutha ongeneyo ozike i-100 days izobana kumele kube sokule nguquko ezithize itshengisela ubana aqashwa ukuthi njile inyathelo sokuhanjwa ngolunye inyawo lapha sokuvulwa ama-inzathi okwempelampela hayi khona okwepolitiki.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Ubona njengani linyathelo elihle sile ngoba kumele kana wenza i-research ungakafaki imali kodwa kumele i-RPZ ishe itshele abantu ukuthi yikho esiwutholileyo sizafaka imali kumafektari lawa nalawa nalawa ngenxa yezizathu ezithile. Asifuni ukuthi benze i-research yabo bethule. Kunganceda ukuthi uhulumente ayithole imali ngoba uyabe esenze i-research eyokuthi abekwazi ukuthi ufunakala imali engakanani uthi amafektari lawo avuselekile.
Umsekeli kasibalukhulu we-RBZ uNkosikazi Khuphukile Mlambo ugcizelele kumsakazo we-ZBC ukuthi ibhanga leli lifuna ukubuyisela idolobho lakobulawayo kusimo elalikuso kudala. Imele iStudio 7 ngikhonapha eWashington DC nginguSithandekile Mhlanga.
kodwa nami lo ke sigcibe ke uhlelo lothula lamhlanje sikhangela inhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende welemelika uthi uzaqhubeka ngeziteso zenotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe nqa inkokheli ingatshengiselanga isifiso sombuso okhululekileyo. Intsha yebandla leMDCT ithi ima ngesinqumo sikamongameli webandla esomanyano wamabandla weMDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama uChris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.